Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesivile mhlaka 27 kuNcwabakazi 2019 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni namuhla
imthethondaba nxa singena siyabe sicela ukubana sisamelele ukubana ungene yaphili yodaba lukachief Khayisa Ndiweni labanye bakhe ebesuka phandle bephandle kwentilo.
I-High Court namuhla izahluza isicelo senduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso esaphikisa isigwebo sakhe esokupika okomnyaka olengxenye.
Singu-number 5 ku-continent nge-corruption. Nxa singu-number 5 lizananzelela ukuthi sasisuke singakafiki lapha. Okutsho ukuthi kusiya ngesikhathi u-number 1 singambamba.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uzulu olobufakazi bamacala enkohlakalo kumele aze phambili ayibikele ngoba kungumlando womuntu wonke ukulwisana lokungethembeki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court kobulawayo namuhla uzahluza isicelo senduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso i-bail esaphikisa isigwebo sakhe. UNdiweni oyinduna yentabazinduna ufunyanwe yinkantolo kamantshi kumaviki amabili edluleyo elecala lokubhidliza impahla yesinye isakhamuzi esasisala ukulandela isinqumo sedale lakhe wasegwetshelwa ukupika okomnyaka owodwa olengxenye. Usejele lekhami sikhuluma nje kodwa uza kuba se-High Court ngehola lechumi ekuseni namuhla lapho umahluli azahlaziya khona isicelo sakhe abe sesitsho ukuthi uyakhululwa yini kumbe hatshi. Igqwetha likaNdiweni umnumzana Dumisani Dube uchasisele osithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
I-bail application sasicelile ukuthi sisamele laphileyo ebesuka endlini engabevalela ngoba kulama-chances amakhulu kakhulu ukuthi isigqibo asitholileyo emergency court izawuvathela. Aphumelele le kakhulu ukuthi omanje abe magistrate bali kuyenza udaba lolo. Kwase kusenzela ukuthi i-record ithathi liyenze othwa i-transcription ngoba inkantolo enkulu ye-court abathathi i-record lenko transcribed. So yikho wenze ngani suppose ukuthi siye court.
Manje silungile kathe silungiswe nini ngoba?
Hayi ngithule ntambama vele ngabo half 6. Then ngase ngisaziswa ngama 7 ujaji ukuthi ngifuna kusasa se-court.
Lona udaba lokuthi aphikise isigwebo sakhe ngokwalo olwe appeal luqalisa nini?
Ah, lethatha isikhathi eside ngoba kade si ama court avalile. I'm sure ngokomnyako zayo yikho singangena khona e-court. Yes, kube uyahlala phakathi isikhathi eside nje.
Uthe kulamathuba amanengi ukuthi icala lakhe lingesulwa. Ukuthi ngani lokho?
Okwenzakalayo e-Magistrate Court kwaphambanise kakhulu. Induna wavalanye ithonisise icala lokwenza umsebenzi wayo njengomtshutshisi or njengomantshi ngoba kunamahluko phakathi kwezinduna labahluli nxa bethetha amacala. Kukaningi kakhulu intethwandaba ephezulu ingavumi ukuthi abantu abethethe icala lokudiliza impahla bagwetshwe. Ezikhathini eziningi batshela ukuthi into abayenzile baphambanisile bese kutshela bafananga betholakale bekwenzile maybe eminyakeni ethize okumbe kuthiwe bebhadale inhlawulo yemali. Akwantanga ukuthi umuntu evalelwe kwesikhathi eside kangaka yena besenza umsebenzi wakhe njengelunga lenkundla.
Kungehlula-ke okwemthethwandaba?
Akusoze kwehlule njengoba nje lithi umthetho sobala kulamacala amaningi ayethosayo amacala afana lawa abe nempumelelo ehlukeniwe. So amthetho obala ambondi kungehlula kodwa kwenza ukuthi kwehlule kule nkundleni ephezulu engalani othiwa i-Supreme Court but hayi
akula ndlela engihlula khona.
Ungomunye waba behambe ukuyambona ngempela viki ephelile.
Bavumile simbone and umuntu ojabulile kakhulu, uyazwisisa kwenzakalani and bese kwamukile but hayi umuntu ojabulile kakhulu. Anje vele uyinduna, so abantu ogotshile abo ezinye izibotsho khonaphana zimphethe kahle.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha elimela induna entabazinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uZulu kumele amangale kuyo lasemapholiseni amacala enkohlakalo ngoba kungumlando womuntu wonke okulisana lokungethembeki elizweni. Ikhomishini le ithi njalo kulomthetho obunjwayo ozavikela abazaphambili lobufakazi. Kubika intatheli izindaba eStudio 7 uAlbert Ncube.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe kwana ngolwesihlanu ukuphuma lamaqhinga okulwisana lenkohlakalo emsebenzini wezokwenziwa kwegolide kulesisabelo, umnumzana Onesimus Nyawude okugatsha lwezemfundo Commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission uduzulu kumele athukumele phezulu abike amacala aphathelane lobugwelegwele engelakwesaba ukuze kube le ntuthuko elizweni. Bona uthi sekuza kuba lo mthetho ozavikela laba ababeka amacala aphathelane lenkohlakalo kanye laba zafakaza umthethwandaba ukuze bengahlaselwa izitha.
One sector is one sector where
kulokungahambi kuhle kwezimali kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu kanye lenkohlakalo ephindwe kabili okubisela emuva intuthuko elizweni. NjengeZimbabwe Anti-Corruption Commission sikhuthaza uZulu ukuthi angavumi njalo angalingwa yinkohlakalo kodwa abike lapho isenzakala.
Isikhulumeli samapholisi ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisane Ndebele uthi iningi labantu kalibika amacala aphathelane lenkohlakalo ngoba kukhona labo abakuzuzayo.
Silama neighborhood watch, silama suggesting box ukuthi nxa ungafuni waziwa ukuthi khona ngubani ofaka information ukuthi kulama corrupt practices ayenzakala endaweni ezingaka, hamba ebhosela but kule information egcweleyo ukuthi kule nto engabambeka. So mina ngithi umlando kuyimi lawe to say no to corruption.
Ukansila kwa-Ward 5 eGwanda umnumzana Gilbert Dube ukhuthaze abezakhe ukuthi kumele basebenze gadalala ukulwisana lenkohlakalo.
Masingena ku-internet sitheka thina ilokuzwelo ukuthi iZimbabwe ingaphi ku-corruption. Singunumber 5 ku-continent nge-corruption. Masingunumber 5 lizananzela usho ukuthi sasisuke singakafiki lapha. Okusho ukuthi kusiya ngesikhathi unumber 1 singambamba.
Unkosikazi Juliet Nkiwane uthi kulobandlululo ngezombusazwe ekwabeleni umhlabatho kwemba igolide kulesi sabelo.
Ungayiphiwa imali yakhona, automatically you must belong to a certain political party. Lanxa uyayithanda kumbe kayoyithandi, where do you put that? Is that not corruption? To me, it's corruption.
Unkosazana Sakhile Moyo uthi akulula kubomama emgodini egolide ngoba bethwaliswa amagabha avuzayo ngabesilisa.
Lo muntu wafika siwomen in mining wathi usethengile lapha esasitributor khona. Iminiswa kumayenza ihlala ifika kithi emaphisa. Sibabuza ukuthi njengoba umuntu lo esihlukumeza kangaka, engabe leqiniso yini ukuthi wathenga. Behlala besithi ungabuya omunye uthi sisakhangela. Silinde, silinde i-date yokuthi bebuye bezositshela. Kuyaphenduka omunye la ethi sisakhangela. Sekule 2 years lokhu bekhangela.
Lo mhlangano ubuqoqwe inhlanganiso ye-Community Youth Development Trust ubujonge ukuphuma le ndlela zokulwisana lenkohlakalo koze kwenziwa kwegolide. Njalo umqondisi walenhlanganiso unkosikazi Sichasisile Ndlovu uthi bazaqhubekela phambili njengabatsha belisa ukuthi kube le mthetho ezabavikela emgodini. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ibika ukuthi odokotela abasebenza esibhedlela zikahulumende bathi bazakhalala umsebenzi kuqala mhla ka 3 kumpandula nxa uhulumende engehluleka ukukhuphula iholo labo ngesilinganiso abasifunayo. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi ugatsha lwezemali lwaboleka inkampani ebona ngokuqoqa izidumbu lokulungiselela izimfa imali engena ku 400 million US dollars lanxa nje imali le yayiqondane lemsebenzi yokulima phansi kohlelo lweCommand Agriculture. Uhulumende kasayitholanga limali ngoba kwaziwa ukuthi linkampani yatsho naphi lokuthi iziphathamandla zayo ngobani. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani khona ngapha ehlelweni lami ngithe ukukhuluma lala namhlanje. Igama lami ngusimiyoni Ncube ekhaya ngisuka elupani ejojholo engombani koncube komguza. Kulo mdala omunye ohlale ekhuluma lapha ethi laba bantu abacatshayo laba yena uzwa kunjengenganekane kibo. Hayi lo mdala lo othi kufana nenganekane lo alike limbuzisise kahle umuntu ongeyokwazi ukuthi abantu abacatshayo baya kuphi lapha. Mayengakwazi ulesazela phakathi kwakho lokhu ukuthi abantu abacatshayo baya. Yikho engikubonayo kuphela. Angeke zathi sizwe sikamthwakazi sikhala kangaka yena ebesesithi kufana nenganekane ukuthi lokhu kuyacatshwa wena ukhuluma ngokuthi usemazweni kufuna useduze lapho. Lo muntu thina sihlala khona lapha elizweni leli leZimbabwe yena umuntu lo okhuluma njalo yena ngobule ulesazini alike libuzisise umuntu lokuthi kathi abantu abahlupheka kangaka bahlutshwa yini ngiyokwazi yena lowo muntu lo. Ngiyathanda ukuthi nikhuthaze isihlobo sami ukuthi liyazi ukuthi umuntu yena lokuthi ufana nenganekane kuyo nguye umuntu okwaziyo. Hayi mina ngiphilile lapha engikhona kodwa ngikho eZimbabwe ngisebuTswana. Hayi isihlobo sami vusani izwe ngendlela ofanele livuse yakhona isini ukuthi libe selicatshisa abanye abantu selisidilina zinganekane kini ukuthi abantu bayacasha. Hayi lokhu akukho kuhle kuze senza sigamulane ngamahloka kani. Hayi thina singokomthwakazi vela siphuze ukugamulana ngamahloka. Abantu kabayekele ubandlululo lolo lokuthi mashona mandebele mashona mandebele lishona leli indebele leli lizayenza umkhuhlane lo ukuthi abantu benyamalale umemetheke uye phambili ngoba kuvele sebesilwa bebanga lolo hlangu abavele lina likhuluma ngalo. Special abaphesheya kwamanye amazwe abangahlali eZimbabwe yiba bayenza ukuthi abantu laba bangapha eZimbabwe bengahlalisani kahle. So ngicelani ukuthi lama likhuluma alikhulumeni ukuthi lingakhuluma uhlanga lomuntu ukuthi wena ndebele wena shona. No ngiyalicela hlobo zami zamani ukulungisa ilizwe ngendlela okufanele lelulungise ngakho. Ngiyalibonga kakhulu balaleli lalele ngalesi sikhathi ukuthi omunye lomunye kazinuka ikhwapha lapho khona ukuthi linukelela kanjani kumbe linuka kanjani. Igama lami lokugcina hlobo zami mina ngithi hayi nantiyana seliyoshona selimathunzi.
Uyazi lokhu kubuhlungu into ezikhulunywa ngugawuli ngoba kwezinye isuku uyazi ukuthi kuzamehlela khonokho akuphikisayo ngoba into ebuhlungu phakathi koluntu uzathi kuyeripota emapholiseni wabo amapholiseni wapunya abantu uyathi ufika usweli ukuthi uyaripota kubani wenzeni njani. Gawuli ehlonipha abantu siyakucela.
Mina igama lami nguBruce Moyo ngikhuluma ngiseJoburg. Kubuhlungu bazali silapha nje sibalekela imizi yethu kungenxa yezanga. Kwakungazathi thina esiphuma ngaphandle kwelizwe singabantu esingafundanga njengokukhuluma kwakuthiwa ngumgayo sibalekele ukuthi asifundanga sizotshontsha egoli. Bona-ke abafundileyo esebehamba betshontsha abantu ezindlini ilazi kulu hlazo. Mina into emangazayo lonke maZimbabwe kumbale kubonde yini uhulumende weZimbabwe ngokukhankasa kwakhe bopha abantu ngokuthi kulomthetho uhlulwa yini ukuthi ebopha abantu bona abahamba betshontsha abantu. Yambo umuntu udlali umlabalaba ngabantu ifedafeda ngabantu enguyeni otshontsha abantu. Isigorila phela lesi abasenzayo lesi isigorila waye bedlala ngabantu kangaka baye bedlala ngabantu uhulumente weZimbabwe. Bazali sakhamizi kubuhlungu sabulawela ilungelo lethu bathi balwela impi yenkululeko bavalisa izikolo. Sabulawela uHeadmaster phambi kwethu sikhangele ukuthi abangabathengisi bazwanana loSmith lamabhuku. Namhlanje sebebulala abantwana bethu futhi bethi amatitha azwana leAmerica bangabathengisi bafunelani imali. Bona begijima ngamanga ama-4x4. Bechitha imali bethwala ama-AK besethusela abantu abayibo ababaholisayo sibanjela itestu iteksi yokuthi bezosichathamela futhi ezindlini. Lizani igange liyinanzelele lani lina eliyigidelayo linomonzora lina elilokhu likhonoka lakudlayo liza kuhlanza kumunya.
Loko ukukhulunywa ngabogawule nje liyawuzwisisa kuhle ukuthi into ezikhulunywa ngumuntu vele ongani ingqondo kazikwananga ngani ngumuntu onjani lokhu akuzwakali. Asithanda ukuthi sizagcina kusenza singalaleli la estudio 7. Khetha abanye abantu bezanup f abangakhuluma ngcono kulabo gawule lo chumani.
Lonke balaleli ba studio 7 linjani nani basakazi. Hayi mlela migama yenge iziqabe noma yeshi laba abantu bazana PF zabantu lapha vele ukuthi ngaziqaba mhlawumbe saba ngathi omunye umakhelwane wami sengathipha amasotha abe ncebe zombamba. Cela likhuza ugawuli ugawuli ambethwa ngugawula ukuthi yena kambe lokho kwenzakalayo kuleli lizwe kakuboni into ebona umntwana omncane yena ethi kakuboni. Hayi gawula bawulalele ukunazelele ukuthi into ezenzakalayo zikhanyela hayi ukulandula into esegcekeni.
Ngiyabingelela kustudio 7 abantu abasakazela into leqiniso esizibonayo empilweni. Ugawule lokho eyaletha izinto kazibona kutshithi le ndlala inje ukuthi abantu bahlupheka kula msebenzi ngayala. Athena wababhizi kungakha wenze njani ugawule bantu ugawule umuntu wetsholotho engayalethi kule msebenzi so ethi msebenzi igcwele abantu abafinga endlala sifa ngendlala angakho abantu bethu bahlupheka kade sinako ukuthi abangenelwa khona lelizweni lapho abacatsha khona impilo bani nale anti bayenza ngabomo ngoba yazi akula lapho abazakho nangako njengobabo othi ngayetshelwa abantwana ukuthi hayi silambile itshaye into azama ukuyacela emzini ethi ungaye emzini itshaye. Kukhona kwimpilo nalesiphe siyaduweka bakithi siyalamba lamba la msebenzi ebantwaneni. Nalibonga kakhulu uxhaso lwenu lisixhasa ngalo nyabonga kakhulu ngoba kanjeya ibizo kuyabulawana la kuyabulawana sibili.
Yena umnangagwa ubopha abanye ukuthi baphambanisa yena ungaphi njengoba sebophophelekezela mpoko. Yena hhayi ngithi wayekhona kuhulumende kamgabe kutho ukuthi yena nguye wayeqondile kuhulumende kamgabe hhayi laba abanye asebabopha laye uphakathi kwamacala wonke wona la awethisa abanye.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elamelika lithi lizabheka uhulumende weleSudan ngelihlo elibukhali phezu kokuzimisela kwakhe kundaba zokulondoloza amalungelo kaZulu andubana lithathe isinqumo ekuthini lisuse yini eleSudan kuluhlu lwezijeziso. Umongameli weleFrance umnumzana Emmanuel Macron izolo usayinelane isivumelwano le-African Development Bank esokusungula isikhwama semali engange $300 million ezaphathisa osomabhizimusi besifazana ezwekazi le-Afrika. Zezigqibeke ezekuseni ngolunye lwendaba ezihamba phambili kwelemelika. kulelunga lebandla elibusayo elama Republicans elithi lizancintisana lomongameli Donald Trump kuma primaries okudinga ozancintisa emelele libandla kukhetho luka mongameli ngomnyaka ozayo. Umnumzana Joe Welsh uthi umnumzana Trump ungumbusi omubi omele asuswe embusweni. Kolunye uhlangothi abebandla eliphikisayo elamademokrasi labo bayachukana bedinga ozamela ibandla labo kukhetho lunye. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana sambuza ukuthi ukhona yini ambona elakho ukunqoba uTrump.
Into eyimfihlo engasimfihlo baba yikuthi iAmerica uTrump nxa emilapha ngumumeli weAmerica ngesingayo ngoqotho lwayo ngoba lwana ubabakala mahloni okukhuluma okucatshangwa yiAmerica ngesingayo uphumele egcekeni iracism yakhe inzondo yakhe prejudice yakhe lakho konke akubeka egceleni endula amavoters akhe amsekelayo ulabantu bakhe abamlandelayo abakholwa akukhulumayo ungambone senza into azenzayo azikhulumayo ethuka abamemazweni ethuka bokufika eveza inzondo lolaka ebantwini uyazi ukuthi ukhuluma leAmerica ngokwayo ngoqobo lwayo njalo yiyo emlandelayo ezamvotela ngemva kwaObama abamhlophe beAmerica bathi ngesingabo abamfuni umuntu omnyama abamfuni omunye umuntu ngaphandle kommeli weAmerica ngesingayo iAmerica emhlophe yikho ukuthembileyo ubaba uTrump bangazama benzeni kodwa uTrump uyibambe ngesiduku iAmerica njalo uyazi ukuthi ngemva kwakhe lobe ingeke iphumele egcekeni bengathi emanyuziphepheni bayayenyanya into ayikhulumayo bethi bayaphikisa kwenzayo kodwa bangemva kwakhe ngesingabo.
Ngamafitshane nxa ungacaca uthi wena ibandla lamademokrats kalilalo ithuba kulolu khetho umongameli Trump uzabuye awuphinde nje umphehlo.
Uzabuye awuphinde baba bangemva kwakhe abakhulumi ababangimsindo abaxokozeli bayakwazi abakwenzayo.
Ukhetho lokudinga osenator la malunga edale lephalamende siyazi idale laphansi okwamanje lilawulwa ngamademocrats eliphezulu lilawulwa ngamarepublicans kukhetho oluzayo ubona izala nkomona
vele ngathi nxa ungabuyela esimangene sabakhona ukuthi uTrump aqine thethe akula muntu emhlabeni owayekwazi ukuthi kuzokwenzakala lento yathutshe emnyameni yathi bhadla abantu baphelelwa ngamathe umthetha phansi wabo abantu bakaTrump abamlandelayo nalabo abamsponsayo abamthembileyo not America kuphela langaphandle kwayo ngoba ama right wingers uyawabona nje hlokoma umhlaba wonke phakama abasebenzele ekukhanyeni kuphela abasebenzele emnyameni okwabo kunqoba ukuba nguvela thutshu ubabone sebezithethe intambo ngoba bachaya umthetha phansi njalo bayakwazi abakwenzayo baba yiwa amandla awathembileyo yikho akuthembileyo umbone senza kwenzayo ngakho ngibone ngane okwakathe sibasabambile uTrump labantu bakhe lalabo abamsekelayo sekhatshani ukuthi amademokrasi anqobe.
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana ucubungula ezombusazwe sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa.
Bakhululeni akula nto emangalisayo lapha. It has always been like that. From Idi Amin Mobutu Sese Seko wa Zambanga, PW Botha's apartheid regime of Azania, the Hitlers and Osama Bin Ladens of those years, Ian Douglas Smith's UTI regime of Rhodesia, Robert Mugabe's years of Moment of Madness, Ababu Saibabe Velebesi Chaya Game Zero, it has always been like that. Mvuseni limbuzu Steve Bantu Biko, mvuseni limbuzu Oliver Reginald Tambo, mfutile bavusa basebhalakhwe, Masgraves Ntsholotsho, lo Parrenyati waphelela ebholokhweni, umvuseni limbuzu Joshua Nkabuko Nyongolo Nkomo, ngingamvusa lamangifakazela uJohnson Solomoyo, akulanto entsha lapha, ababusayo, babevele besitshaya Game Zero, it has always been like that. Ngubani kibo oyemthandu Sidini Malunga? Ngubani kibo oyemthandu Lukout Masuku? Ngubani kibo oyemthandu Alfred Nikita Mangena? Bakithi lingaye ngwayithombe sika Mdales Danela kiso. Akula oyewathanda amazwa ngendaba. Ababusayi babevele besitshaya Game Zero. It has always been like that. Utonga kara waingena na Zimbabwe waifelayo yona. Yenu mtala wafeli ngele na ikenani ayilwe layo. Umo kenyena waibona na inyu Zimbabwe sapila. Inkosi enja yesizo samandebele. Siyakala kweso bukoso kusemtetweni na. Nifuna ugubuza iti volusi nukumbe siyakala kulelizwe. Koto nkenisile ngitigini. Indu angu ICA gisipongo sayo. Bona babu sayo babe velebe si chake mzero. It has always been like that. Iristole kazi, usenge waikwalisa na aloano avalelisa kubuto. Abe open for business, bona seba tulanama meka deals, njale ngawe malini. I-15 billion okuthiwa yanyamalala, seba iveza yini. Po i-3 billion, esanda kunyamalala lonyaka, kuzathiwa ngayo. Ezi nkulu ze corruption, ziza vezwa zipikele umkwazo na. Is the voice of God still as soft as wool? Whether it will not work, or work simple, ababusayo, babe velebona, besi chaya came zero. It has always been like that. Alizithenganga yini lina na isingo se 10 billion dina bantu. Umchova lukatanga nange 25 trillion. Kona go paro sisi benda oliwa mumuzawa nga makwadrillion na. Ona vele senza na matute machointini. Ama krosara makwintilion na mazilion zaliwa tenganga na go passcode. Alibabonanga na ozore bekuntwa ngukono umzule galo kuza se kupetu mkonomi. Pola mucho kusimanga lisa yunga machakashaka la kuyini. Ababusayo babe velebona besi jake mzero. It has always been like that. O apele mzoro waka zanga fumbate azipati ntambo zombuso na. Kuzapu abachengisa nanga na abanye baitabula pakati zapu. Wona masela skauswa inga wani. EMTC abaitabula nga naso kutengiswana. Yes, ine nga bafile stoki sinibelula malungelo. Nenkulule woyabo abachengiswa nga abanye babo na. Abathengisi mina duze lami vele abangimangalisi. Laye uJesu Kristu ngoJudas akazange athamathe. Ababusayo through abathengisi ndini babe vele besitshaya game zero. It has always been like that. Patrick nabanyama katontwanga na. Usoja Janu Khawuzane labo Betha Chokururamba kule Mashonaland kabatontwanga yini yena uZamarangithi watontwa. Buzalu Chestina Mkoko, eyakhe indaba uyayitsho ngomlomo mathupha. All the abducted political and activists of our time in the Second Republic, vele kunjalo. Ababusayo babe vele besitshaya igame zero. Yikho ngithi, it has always been like that. Awagqitshelwanga amadibha ngabafana beganga abantu sebevuka ubhedu, uhulumende sebahudela na. Awavalwanga na amabhasi emgwaqweni or fighting road the mini uhulumende setheko lwe-MPC. Hey lina, omaqupula abakwamlanga na isiporo. Umama umjuru yena ngithi bathi wayiwisa into ekukhulumende sekudela isizwe. Ayiqhamukanga nayo impe enkulu entumbane, opasi sebesuzela bakanyongolo. Madoda, isizwe siyaphakama sigadle nxa abakhokeli sebebhotshele egumeni. Ababusayo babevele besitshaya game zero. Vele it has always been like that. Dear Second Republic, nxa lifuna abantu bangalithathi ilizwe, nxa lifuna abantu bangakhulula abantu, nxa lifuna abantu behluleke, nxa lifuna abantu bangalithathela ukunandela kibo bakukapula libusa mpaka. Mina ngithi ababusayo babevele besitshaya game zero. Bakhululeni.
Bakhululeni. Olendlebe uzwile ingoma ke inkondlo ke emnandi lapho esiphiwa inkunzi embongi uDesire Moyoxide. Uthi nxa ikhuluma uthi inkondlo yakhe yokugcina lonyaka abamlandelayo hayi ube busy impela ube phitshekile lonyaka ukhiphe ledlalade elile nkondlo ezinengezi mnandi kabi. Siyalamukela bakithi isikhathi sesisalelwe ngumzuzu owodwa 1 minute before 7 o'clock khona ngapho eZimbabwe singathi GMT time ngapha eMelika ku-Eastern time is 1 minute before 1 o'clock. Sokuyisikhathi sokuyalala. Ziyatshiyana izindawo bakithi, lina liyavuka thina siyalala, thina abanye sisebenza ebusuku. Hayi ke isikhathi sesidliwe ngumangoyi kodwa singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court namhla uzahluza isicelo senduna uFelix Nhlanhla Mangwendiweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso esaphikisa isigwebo sakhe sokupika okomnyaka olengxenye. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uzulo lobufakazi bamacala enkohlakalo kumele amangale. Kwanele Oliver Lelisayo ngontungamili inkomo. Asibeni kuhlelo lunye ekusasa ngasikhathi sinye ngo-6:30. Kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Litshone kuhle.